Siyabonga Chris Losandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kuNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu ke into abakhuluma ngayo kakhulu indaba resources, ama natural resources esingathi thina ezemvelo, ukuthi uAfrika akumelanga ukuthi enotheka ngaka abe labantu abangabaya ngakangaka.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezansi kwezwekazi le-Afrika bezithe gwaqa lamhla kobulawayo zikhuthaza uhulumende bazo ukuthi baguqule indlela abasebenzisa ngayo inotho yemvelo ukuze ithuthukise impilo yezizalwane zonke.
Enye into eyenzakalayo ngoJuni laphana, abanye abantwana vele bathanda ukuthi bagale bengazange bathethise laphana, ngoba yintombi yabo yokuthi bagale bengakavuthwa bengakathethanga ukuthi bathethise laphana. Ababalisi kabafanisi ukuthi babadele ukuthi bengabhali.
Impumela yemihloliso ye-Ole A-Level elotshiwe ngoJuni isikhona njalo ukucubungula okwenziweyo lugatsha lwezemfundo kukhomba ukuthi inani labenze kuhle kulimhloliso lehlile kakhulu. Ngowoza Friday lamhlanje uBenedictine Hlapho uxoxa lomculi wezokholo uMoses Banda leqembu lakhe le Umkhumbi kaNoah Christ Survivors. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo ezansi kwezwekazi le-Afrika bezithe gwaqa lamuhla kobulawayo zikhuthaza uhulumende bazo ukuthi baguqule indlela abasebenzisa ngayo inotho yemvelo ukuze ithuthukise impilo yezizalwane zonke njalo baqakathekise izimiso ezipha amandla entuthuko kuZulu lapho kungenwa umhlangano we-SADC Summit edolobheni le-Victoria Falls ngempela viki. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano kaZulu obizwa ngokuthi yi-SADC People Summit uqale lamhla kobulawayo lapho uZulu wamazwe achiyeneyo ezansi kwezwekazi le-Afrika athe gwaqa exoxisana ngalokho uhulumende okumele bakwenze ukuze kuguqulwe impilo yobuyanga uZulu wakulumango abhekane layo. Evula lomhlangano okusemthethweni, umsekeli kamphathi ntambo okhangela ubudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Christopher Mthwangwa, uthe kuhle ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa zikhulumisane labo hulumende ngokuphathwa kwenotho emazweni achiyeneyo kanye lendlela ababusa ngayo, kodwa kumele zazi ukuthi intando kaZulu kumele ibe mqoka zikhathi zonke. Uthi umhlangano lo we-SADC ozayo ukhangele ukuthi kuxoxiswane ukuthi umhlubulo lo wezwekazi ungenza njani ukuze amatshe aligugu kanye lenotho yemvelo ekhona ingaphongi ukuhuquluzwa ngabamanye amazwe kodwa isebenze ukuletha inguquko kuzizalwane. Omunye wabaqoqi balomhlangano kuleli, umnumzana Phesi Mcijo, uthi kuyadanisa ukuthi lanxa umango lo ugcwele amatshe aligugu ungeke watsho lapho ukhangele impilo ephilwa liningi kuZulu. Uthi kuqakathekile ukuthi inkokheli zamazwe zikhuzane lapho zingaphathi kuhle inotho yamazwe njalo ziqakathekise ukuthi inotho iye ebantwini hatshi ezambeni zenkokheli.
Abantu ke into abakhuluma ngayo kakhulu indaba resources, ama natural resources esingathi thina ezemvelo, ukuthi uAfrika akumelanga ukuthi enotheka ngaka abe labantu abangabaya ngakangaka. Ba into abayibuzayo abantu ukuthi kwenze njani Afrika uphiwe izinto zonke ezifanele ukuthi zithuthukise abantu, zithuthukise isizwe, zithuthukise amazwe, kodwa ke abantu bangabayanga.
Isikhulumi se-SADC People Summit umnumzana Dalitso Kingsley Kubalasa oweMalawi Economic Justice Network uthi umbiko abazawuthwala besiya kwinkokheli zamazwe uvela ebantwini, yikuthi nxa uhulumende befuna ukusebenzela abantu ngeqiniso kumele bakhulumisane labo njalo balalele izikhalazo zikaZulu ikakhulu ngensolo ekhona ngendlela inotho yamazwe echaphazwa ngayo. Uthi umhlangano lo walamhla ubuphatheke ngokungethembeki kwenkokheli ekuphatheni inotho kanye lendlela uhulumende ababusa ngayo ukuze lapho omongameli bamazwe kanye lezinye iziphathamandla zixoxisana eVictoria Falls zazi imicabango kaZulu. Umnumzana Wandile Dludlu oweSwaziland ophatheke ekulweleni amalungelo oluntu uthi uZulu welizwe lakhe udinga usekelo lwamanye amazwe ukuze kukhuthazwe inkokheli zeSADC ukuthi zikhulumisane lenkosi yabo uMswati obaphethe ngohluku. Uthi bayakhala ngokuboshwa kwentatheli izindaba kanye lokungavunyelwa kwamabandla aphikisayo ngoba iSADC ikhanya ithule ingaboni hlupho.
Kakhulu kakhulu lesikufisile ukuthi bantu bala eZimbabwe na SADC phelele wonke ukuthi basite kubo. iSwaziland ingene kukhulunyiswe embuthanweni wakaSADC. Donke tinhlangano titame ukukhuluma nabohulumende bathu ukuthi eminyakeni lutako iSwaziland ibe khona kuagenda yaSADC. Ukuthi inkosi ikhulumisane nesive semaSwati iyekele kusicholoba ngemphimbo noma ke kusikhama. Ikakhulukati kungihlalwe etafulweni kulungiswe le nkinga lenkulu ekhona eSwatini yekungaphathani kahle.
Inkokheli zeSADC zihlangana ngesonto lapho ilizwe leZimbabwe elizasala lingumgcini sihlalo kunhlanganiso le. Abameli abangenela umhlangano bebevela kunhlanganiso yezithiyeneyo emazweni agoqela iLesotho, iSwaziland, iMalawi, iZambia kanye leMozambique. Umhlangano lo ophethwe ngaphansi kwendikimba ethi Reclaiming SADC for People's Development, SADC Resources for SADC People uphela kusasa emini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Spanda.
Ukusenjalo ingcwethi kwezenotho lezembusazwe zithi kaziboni inkokheli yeSADC iguqula ukuthuthukisa umnotho wamazwe achiyeneyo kuphela umhlangano wazo. Zithi akubonakali njalo ukuthi ziza kwenza ukuthi kugcinwe amabele amaningi eziphaleni wokunika abantu nxa kulendlala emangalisayo. Zengezelele zathi umhlangano lo uzathuthukisa umnotho welizwe eminyakeni ezayo njengoba umnotho welizwe ukhanya udilika kakhulu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs we Studio 7 uxoxe lomnumzana uNkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe osekolitshini leHuddersfield University eBhilithane.
Kahle kahle nxa ezomkhonomizi hamba kuhle ukuthi kube labakhokheli bamazwe afika even 7 kuphela 7 8 9 10 elizweni elilodwa kuletha inotho enkulu kakhulu ngoba babuya phela babhadala amabhilawo benza into ezinyengazenezo njalo babuya belabantu abaningi. So imali engenayo iningi kakhulu kodwa udubo olukhona ngolokuthi yilolono lokuthi umkhulumi waseZimbabwe kaseyolwana ukuthi hayi imali ingangena kule shop ukuthi ukuthi le shop next door isiza imali sizatholakala lasemabhenki izinto ezinjalo. Imali yaseZimbabwe isithi ingangena lapha iphume ngelinye icele ingasangeni kumkhonomi welizwe lonke. Ngibonani khonokho kusho ukuthi iSADC samira isoze isincedise kangawo kwezomkhonomi nxa esingathi ngesilungu ku-short term loba ku-long term. Ngibona kungela esingakuthola kukhonokho.
Lapha sikhuluma njalo la ngokudla kulo lokho kuthiwa i-food security ukuthi iziphala eziningi azilamabele phela. So kungenziwani iSADC lapho ukuthi kulungiswe khonokho?
iSADC isukela kudala ala sasithi thina hayi iSADC phela ikho lapho kutholakala khona ukudla ende kwakutholakala njalo phansi emhlabeni. Kodwa izinto sezale lokhu zisiba zimbi zingabi ngcono ngoba kwenziwa ukuthi phela silokhu sisondela siyakhatshana le end of colonialism ukuphela kombuso wabakhuquluzi bomnotho. Ngibone ngani mina kusuka kube zima ukuthi sibe labo uhulumende abakwazi ukwakha ilizwe liphitsheke ngokulima lokuthi utholakala ukudla. Siqeda isikhathi esiningi kakhulu sisebenza imisebenzi yezepolitiki lombusazwe singenzi ukulima lokuthuthukela phambili.
Poke ubona ngazani kumele kwenziweni lapha ukuthi kulungiswe phela ezokudla?
Okufanele sikwenze ukuthi iSADC ilwise kakhulu ukuthi kusetshenzwe ngendlela efana naleyi eyayicathangwe nguThabo Mbeki sangu president wa South Africa ehlanganisa into ezifana labo nepart njalo njalo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe osekolitshini leHuddersfield University kweleBhilithane. Uqhubekela phambili ukudonselana kubandla leZANU-PF ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu wabesifazana owe-Women's League Conference eHarare. Unkosazana Opha Mchinguru osechiya isikhundla sokukhokhela uhlangothi lolu ubikwa echaye isilogani sokusola abantu abachisa omkabo. Iningi lithi ubeqondise amagama la kumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mjuru olomkakhe uGeneral Solomon Mjuru owachela endlini yakhe. Unkosikazi Mjuru laye ubikwa izondile waphindisela ngokuthi kulabanye abakuzanu PF abangabathengisi. Abakubandla lezanu PF bathi zindala zombili kodwa kukhetho lwakusasa lwabesifazana kuzaphuma sobala ukuthi ozibambe esidukwini ngubani. Unkosikazi Mjuru lomphathintambo wezemthetho umnumzana Emerson Mnanga kwababikwa bekhokhela abantu abadonselanayo bebanga ukuthatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe nxa esesukile. UGibbs Dube Studio 7 uqoxe lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukulwa okunjengalokhu siyakubona ukuthi ukulwa kwabafazi ngempela abathukanawo badlephane badabulelane isigqoko banqonulane emphakathini. Kukejwayelekile lokho kodwa-ke masekwenziwa ngabantu abasebukhokhelini njengabomjuri labo opha emjungwini kusuka kuyanyise. Kodwa-ke engakusho ukuthi konke lokhu kuveza ukuthi ubukhokheli bazanu sebulahlekelwe ngamandla okubamba izincezu zezanu ezihlephukayo zindawonye. Okusho ukuthi ngamafitshane umnumzana uRobert Mugabe nguyena umkhokheli waleli bandla, nguyena ongasela sandla eside sikwazi ukuthi sibambe lembiza eyizanu ihlale indawonye imi ingaqhekezekanga. Konke kukhomba ukuthi usephelelwa ngamandla, mhlawumbe ngokuluphala, mhlawumbe ngokuthi laba abalwisanayo sebe kethe ezinye indlela zokulwisana okusokumenza ahluleke ukuthi abalawule.
Yena vele ume ngapi kudaba lolu?
Yena umnumzana kakucaci, siyamazi ukuthi mase kufika ezindabeni njengalezi yindoda edlala imfumba yayo ifumbathe ungeke wazi ukuthi kusiphi isandla. Namanje kakucaci ngoba kwesinye isikhathi kuyamsiza ukuthi kubonakale sangathi usehlangothini lukaMnangagwa, kwesinye isikhathi kubonakale sengathi usehlangothini lukaMjuru. Kuya ngokuthi ngaleso sikhathi isimo somkhathi kuye simela njani.
Kodwa-ke ubona zani bazahlanganisa khonokho okwenzakalayo nxa sokuphelile amakhongolosi abo la?
Yebo, kungenzeka ukuthi babuye baxolelane kulungiswe, kodwa konke lokhu kuzokuya ngokuthi ebantwini abazofakwa ezikhundleni njengoba nje kunomkhankaso owayona le iCongress yabo bazofakwa kanjani. Kungenza ukuthi ekufakweni lapho kube khona abazonqotshwa, banqotshwe kakhulu basale bebuhlungu bese kubashiya bengabantu abazodla ubhedu sebezama ukuthi bathole nabo ukuthi babuyele. Lokho-ke bese kuzodala ukuthi umkhandlo losuqhekezeke phakathi uqhekezeke ngamandla.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Impumela yemhloliso ye-O-Level A-Level elotshwe ngenyanga kaNhlangula isikhona njalo ukucubungula okwenziwe lugatsha lwezemfundo kukhomba ukuthi inani labenze kuhle kulomhloliso lehlile kakhulu ngesilinganiso esilitshumi lantathu ekhulwini i-13%. Iningi lihle lathi lokhu kungaba kubangelwe yikususa uhlelo lokubhadala ababalisi ngabazali kwizifundo ezenziwa phandle kwesikolo ama-incentives. Uhulumende uthi khona ezethula ngokugcweleyo imbono yakhe ngempumela le. Ngomnyaka odluleyo abantwana bezikolo zesigaba seMathabeleni South benze kubi kakhulu emhlolisweni le. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi izimtha, umnumzana Richard Gundane, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuningi okungaba kubangele ukuthi abafundi benze kubi ezifundweni zabo.
Ngoba into ekhona kathesi ukuthi abanye abantwana banga
sicede isikhathi esiningi bakuma-computers laphana kodwa singakwazi ukuthi ngayenzani. So into eqakathekileyo ukuthi ngabe sebenzisa izinto lezo ema-26th century digital technology, babe guided properly lababalisi ukuthi okumele ukuthi bakwenze khona kuphana kuyini, okumele ukuthi bakuqaphelise ukuthi bangakwenzi kuyini. Enye into eyenzakalayo ngoJuni lapha, nabanye abantwana vele bathanda ukuthi babhale bengazange baqedise lapha, ngoba yintando yabo yokuthi babhale bengakavuthwa, bengakaqedanga ukuthi baqedise lapha. Ababalisi kabakwanisi ukuthi babatshele ukuthi bengabhali, ngoba balama-rights abo, lilungelo labo lokuthi babhale, kodwa abantu bagcina sebebhala laphana bengakavuthwa. So kuqakathekile ukuthi abantwana baqale baqede ikhosi yabo bezwe sebevuthile sibili ukwenzela ukuthi bahlale phansi babhale. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi ababalisi bathola yini konke abakufunayo ukuthi kubaphathise ukuthi bayenze umsebenzi omuhle. Nxa kungekho-ke izimali zingakwani, okunye ukuthi basebenzise kungakwani, okubaphathisa emsebenzini kungakwani, kungaba ludubo ukuthi bakwanise labo ukuthi baphathise abantwana ukuthi impumela zabo nxa bebhalama ezamini ziphume kuhle.
Ye manje njengoba besisizwa kuminyaka edluleyo ukubana ilizwe leZimbabwe yilo elikhokhelayo ebantwini abafundileyo kumazwe ezwekazi le-Afrika, singabona ukusenzakala yini lokhu kweminye umnyaka?
Hayi, khonokho vele into esiyisebenze ngayo okweminyaka eminingi ukuthi nxa sikhuluma nge-literacy rate, phela i-literacy rate iyatshiyana lama-examination. Ukufila nje okwe-examination one, okwe-one gene examination akuphambanisi irekhodi yona leyo. Sina vele imfundo yethu ngeyaphezulu kakhulu, i-standard sakhona siphezulu kakhulu. Khona ukufila khonokho yilokhuzene kutshengisa ukuthi ama-standards ethu aphezulu kakhulu, ngoba umuntu ukuthi apase kumele ukuthi.
Lo mnumzana Richard Kundane, umkhokheli wenhlanganiso yeZimta, obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGweru. Kulandela isinqumo esithethwe nguhulumende weSouth Africa ukuthi aphe izizalwane zeZimbabwe incwadi zokuhlala, ukufunda kanye lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni, iningi lithi liyadana ngokuthi incwadi lezi yazivumeli ukunika imuli zabo ezasala ekhaya amalungelo afanayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eSouth Africa bezikhankasela ukuthi incwadi lezi zigoqele omngabo balabo abalazo kanye labantwababo. Kodwa umphathi ntambo obona ngezenzakala kulelo lizwe umnumzana Malusi Gigaba usanda ukuchasisa ukuthi lokho akukho emthethweni welizwe lakhe. Ukusenjalo umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Community in South Africa, uthi inhlanganiso yakhe iphakathi kokuqoqa umhlangano lohulumende weSouth Africa ukuthi azichazisele ngohlupho olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezizama ukuthola incwadi zokuyasebenza kulelo lizwe zisuka kweleZimbabwe.
Umthetho kawuvumi ukuthi unkosikazi labantwana babe bangene ngaphansi kwayo, kumele labo bazidingele ezabo incwadi lezi ezibizwa kuthiwa ngama-normal permit, hayi lawa ama-special permit. Abantu abaningi bayafona besithi hayi abantwana basekhaya, unkosikazi usekhaya njengoba sokuthiwa sivuselele lezi zincwadi, hayi bengifisa ukuthi abantu abami labo babuye behle bezofunda ngapho kweminyaka emithathu, lo mama ezohlala ngapha ekhangela abantwana. Kodwa kukhanya-ke kulobunzima ke khonapho, so into nje engani iyasihlupha. Sazama ukubuzisisa kuye umphathi ntambo nezangaphakathi ubaba uGigaba ukuthi asichazisele wathi umthetho kawuvumi.
Uke wakhuluma ngama-normal permits lawa yiwaphi?
Hayi, khona kudala le special permit ingabe ikhona, okufana nalokuthi nxa kuyukuthi umuntu efuna ukusebenza ikhampani imqhathe tshengise ikhampani le uhulumende ukuthi baze bathathe umuntu waseZimbabwe, ukuthi kabatholanga umuntu ololwazi kulowo msebenzi, yikho bethethe umuntu waseZimbabwe ngoba eSouth Africa akekho. Kanti-ke labo bantu futhi kaba-aplayeli belapha eSouth Africa, kumele bahambe u-embassy ye-South Africa eHarare be-apply. Kodwa sesizwe kuthiwa kulo hlupho ngoba namhlanje engadibana lelinye igqwetha lalo elizama ukuzosebenza ngakho, uhambisa i-passport yakhe esithi uya-aplayela lokho esingama-normal permit. Abakwenzayo abe-South Africa eHarare ngale bayayithatha i-passport yakho bahlale layo. Umuntu abesesehle uhamba mhlawumbe ngufunge e-Mozambique ukuyadinga impahla, kumbe ufunge e-Botswana sehle uhamba, ungahamba uyoyicela i-passport yakho e-embassy. bathi bona hayi passports ngakunika kodwa nxa sekunikile lathi sizamisa ukuthi sibesizokusiqhubeka sifake amaphepha akho phakathi ubuye uze ulethe futhi passport.
Njengoba uthe baningi abantu abalokho bebuzisisa, kukhona okunye njalo okubaphicayo ongathanda ukubachasisela khona?
Nalabo ababe nama ID awe South Africa kukhanya kuyabahlupha ukuthi ngemva kweminyaka emithathu sokumele babuyele kibo, kodwa ngapha kele mpahla eziningi ezibhaliswe kuma ID yona lawo labantwana abazalwa lapha eSouth Africa babhaliswa ngalawo ma-ID ukuthi bama-South African. Khathesi sokuyinto esizahlupha ngemva kweminyaka emithathu, yizo nje izinto esizitholayo ebantwini.
Abangakaze bona bezuze lezi ncwadi kiwe?
Abasoze babe lalo ithuba khathesi. Kukhanya futhi abantu labo baningi kulalabo vele abazitholayo incwadi ngo-2010.
Lo ngumnumzana Nqaba uThoma Bena, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuwoza Friday namhlanje uBenedict Mhlapo xoxa lomculi wezokholo uMoses Banda leqembu lakhe leyomkhumbi kaNoah Christ Survivors mayelana ledlalade labo lakuqala elithi Qaphelani. UMoses uchaza umculo wakhe njengokudla komphefumulo.
Namhlanje sihamba noMoses Banda leqembu lakhe le umkhumbi kaNoah Christ Survivors besithi Qaphelani. Leli ke lidlalade labo lakuqala, kanti ke liyavutha impela. Lensizwa edabuka eGwanda emajawundeni ithi kule dlalade uxwayisa amakholwa ukuthi aqaphele abaprofeti bamanga labafundisi asebegange okokuthi sebeze bedlisa abantu utshani ngegama lenkosi.
Lapho sisho ukuthi abaqhapheli abazalwane besamkhonza simakade besadumisa inkosi sekonakele emhlabeni, sibe khona aprofethi bamanga abeza nje befuna imali zabantu bethi ukuthe wathi bekhuma into engekhoyo befuna imali nje kuphela.
Zilitshumi lambili ingoma ezimunyethwe yile dlalade. Uvula indlela yile ethi wamuhle Jesu, abesesithi uvukile, kulandele ethi moya wami, lezinye eziningi ezilentshumayelo ezilohlonzi eziphuma embhalweni. UMoses uthe zakhe ingoma ziphuma embhalweni, kanti ke kwesinye isikhathi inkosi yake imgavele amaculo emaphutsheni.
Kwesinye isikhathi umhlaba ngiyawubuka ngibe sengisiba nokushiseka emweni ukuthi anti waye kusiba nje manje sokufika imucula. Kwesinye isikhathi ngiyaphupha sengiyayithola ke levesi eyosikela umculo wami ukuze ngikwazi ukuthi ngiqonde engikwenzako.
Kulale ethi uyezalo Jesu, yonake kususa kulo owesono uzizwe usundiza emazulwini. Makhulu amaphupha lawo uMoses kuhambo lwakhe lwezomculo.
Kusasa lami bengifisa ukuthi sengathi lingaba lihle kakhulu, ngiqhubele phambili ngihlawelela lo mculo wegospel, ngihlabelele ngishumayela futhi ivangeli ngimdumisa uNkulunkulu ngamandla onke lokhu angiphe khona.
Uthi ke yakhe injongo ayikho emalini loba ukuzitholela udumo, kodwa isekusakazeni izwi likaNkulunkulu.
Imeseji enginayo ebantwini ukuthi abantu mabamazi uKristu ukuthi inkosi, baphenduke endleleni zabo. Lapho engiqinisa khona ukuthi azani abaqhapheli kakhulu satanism seyihlaseli, abantu abaphenduke endleleni ezimbi babe uKristu.
Lokho akutshoyo lo mculo wakhe uyakufakaza ikakhulu kule ngoma yakhe ethi awulungele, lapho athi ulikholwe linjani eligange okwedlula umhedeni. uMoses uthi okumtokozisayo ukuthi useke wangena endaweni eziphansi laphezulu ngalo umculo.
Ngiqale ku-ETV ngo-2010 bengu-ETV lapho ngicula kuma Pop Stars group yengwesha isiphume ku-second round. Ngazobuya ku-2011 bengu-Anti-Sing Gospel ngayiphuma ku-third round.
Kakhohlwa-ke ukuzicelela uxhaso kubalandeli bakhe.
Ngithi abantu mabaziphathe kahle, bawuthokozele umculo uma ngisahlabelela nje, balindele okuhle okunye futhi okuzayo. Ngoba ngiyazi isikhathi, ngoba i-album yokuqala kwenzeka ukuthi mhlambe kunama-mistakes abantu abazawabona. Ngiyathembisa futhi ngokusiyeza.
Uphuma-ke enkundleni ngale ethi Qaphelani, lapho akhwela khona izehlela kuzigelekeqe esezintshontshela abantu zisebenzisa amabhayibhili. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga uBenedict Nhlapho besethulela uhlelo lwe Woza Friday. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi alisoze lilandele umzekeliso webandla lezanu PF okuthumba amapulazi abalimi abamhlophe. Ngalokho ke uhulumende we-ANC uthi kasoze akwenze lokho lanxa sokutheni ukuhlaziya amazwi kamantashe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezembusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Amazwi kamantashe ebevele ekhangelekile kuye kungenxa yokuthi umhlaba wonke ukubonile ukuthi inkinga ezelizweni ziqale ngesikhathi kuthathwa ngodlakela amapulazi ebantwini abamhlophe beyibo kade belima besenza ukuthi wonke uZulu adle. Into nje ebingavamanga ukuthi i-ANC iphumele egcekeni ku-public platform ikhuluma njalo, kodwa into nje ephose ivunywa ngabantu abaningi.
Lona ele South Africa Nkomo, udaba lomhlabathi elingawulungisisa njani ngendlela engasoze idilize umnotho, ngoba siyazi ludaba oluhluphayo?
Ngathi i-constitution yabo le abavumelana ngayo yafakwa ngo-1996 yakufakwa kwacaca ukuthi iyahlonipha lokho okuthiwa ngama-property rights. Kungangokuthi kunzima ukubona uhulumende ehamba against i-constitution ethathela laloba ngubani umhlabathi kungela compensation. Kungangokuthi laba abantu bona bavele bafaka isisekelo sombuso esiqakathekisa ukuthi laba abalomhlabathi manje bengaba bela kuthi ma kungabe sebethathelwa nguhulumende, uhulumende kufanele abhadalele lo mhlabathi.
Amazwi afana lakamantashe la singabona yini ephambanisa ubudlelwano phakathi kwezanu PF le-ANC?
Angiboni sengathi angaphazamisa ubudlelwane njengoba sengike ngaphawula ngaphambilini. Kuvele kuyinto engithemba ukuthi inxabe kuma-close door bayatshelana ukuthi hhayi uhlelo lolu aluqhubekanga kahle. Into nje esuke yahamba ngxele ukuthi kubonakale songathi kule public statement yakho lokhu. Ye kuzabazondisa kodwa angiboni songathi kungaletha ubudlelwano obuhle. Sikhumbule njalo tizana uPF abangane kayifelabo. Ngakho bona laba beyensila nxa bekhulume kubi izana uPF ilokisa abadinga ngenxa yokuthi yibo kuphela abangane abaseleyo endaweni eziningi.
Loye yingcothi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo bekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Hayi-ke isikhathi asisavuma ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Likhumbule ukuthi ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ingxabangxoza lokudonselana okusebandleni lezanu PF. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.